Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona ubhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezinsuku sokusenza usiphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko nokuzithokozisa kuwoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso yeMedical Association labona nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyangalombini bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association utshele iZimbabwe Medical Doctors Association utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamachumi amane lasifica mine mbili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So ke lina lithini ngakhona ukusebenza?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni abantu bona laba ababili baqakathekile udokotela i-patient. Ngakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, odokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela inxa ukuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini so yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama solutions esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama grievances lezikhaya zabadokotela zingakhangelwanga kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu begula bekhala lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba nama-depression over izinto ezinjani
ye nxa singabuyela futhi kobodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela ukulisekela kwenu khonokhu kutshoni
it's really bad news because usho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private bonke sebengena ku-industrial action and khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi sebehamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini kutsho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelwanga
ye sibonile njalo litshengiswa imithi kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana lina lithini ngakhonokho ngemithi leyi ukuthiwa yathengwe nguhulumente
thina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi yeye kule mithi engaka esitholakele but ezibhedlela kungela mithi into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le emninginingi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi kodwa ezibhedlela kungela lutho iminyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akula mithi ezibhedlela and into esikhalela yona yonale ukuthi ekucineni nxa sisizwile amaripoti yona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela
kube sikusiwa lokukhonona kwe-ministry of higher education ethi ojunior doctors uyabo lokhu sesikolo njalo balibhadalela imali kambe kuthiwani ngakhonokho
thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela and according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5 xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors and that's the situation ekhona khathesi ukuthi sithi udokotela yi-student hhayi kuyasethusa lokhu asibhadalwa mali imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi and by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bheki ngoba ziningi kakhulu
lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxela ye eseHarare
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika lerand beyitshintshela kuma-bond notes umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngogcweleyo
bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi edolobheni lakobulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye labadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekobulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo
mina ngutafara tekere ya msebenzi wami ngathi ukuhlanganisa sitshintsha imali usually sijala uyenzele trade call but kathesi sesebenza kuwhatsapp and abantu basifonela besidinga unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona siyabuya sizokutshintshela ya kathesi ibhizinesi ngani iyaphusha because abantu abavela phandle baningi especially amarandi babuyile lama-rates wayehlisile siyenzele ukuthini siyenzele ukuthi siwakucollecte ngemali ezincane so amarandi maningi kumarket so i-rate iwile but kathesi yiwo wodwa agcwele kumarket zibuyile injivo
Omunye njalo siphatheleni uPatson Sibanda yena ke usebenzela ePort Bridge.
Igama lami nguPatson Sibanda mbiya kwabulawa komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali siqila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17. So mawo lama rands woza kithi since kuyinyanga yekhefu abantu balahlile lenjiva zehlile kakhulu. So mawufuna imali uze kithi ngqo sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu nyabona.
Mina ibizwa nguSinele Njabulo Dube ngihlala eMabutho ayalapha sihlangana lobunzima imali esiyitshintsha ebantwini iyadura plus izinto zikhwelile ezitola zithengeke. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo kuyafana lama-inform abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa kunzima kakhulu ama-fees ama-inform akhwelile.
Mina ibizwa ngingumire Mncube. Into uziwa esihlangana labo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo and futhi sihlangana lokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile ngoba utopas uthi inform yomntana eyodwa $54 so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangkhona iyahlupa emabhenki ukuba siyithole. So kunzima baseZimbabwe sikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya khona kungenzeki laba bantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ife kakhulu ngoba bekuyi-one is to one bekungela problem lebhondi lethu ngoba siyazivela ukuthi ibhondi lethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yiba bayenza ibhondi lethu liwe kakhulu.
Lapha elizweni sithele nzima ngabo siphatheleni yiyo esebenzi imali itshintshe i-value every day ukuthi wazi abantu abantu abayavela eSouth Africa sibe bakholisa ikhisimusi nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya ngoba $500 i-bond iphenduka ibe $140 something in the imali eholwayo kathi silapha elizweni ukuthi vele asilaludo kuvele siyazihawulela kwa talkya emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bagode estreetini nakathi singahambe bathola anyway town into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono ukuthi ukukhitcha ibond.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi uyaqilwana ekutshintsheni imali osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe bayaphambili besebenza. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. Ibulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ya Echo Cash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Live Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempila kahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wakwele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhla ka 30 kuMpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthwele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ugcine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe-Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsukwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti. Abantu abasebenzayo amawedisi abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadalwa nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadalwa ngama-US dollars i-250 yayithenga kathesi i-250 ungakhalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50 kutsho ukuthi khona abantu ngabasakwanisa ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo abathengisayo kabasatholi ibhizinisi ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwanisi ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula hole anti akwazi ukuthi from 2009 nje ngabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Libona ingani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovember wathi iZimbabwe it's open for business. Wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhina okuthi bazayenza njani bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, umsebenzi uphokile. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday, ilamba lingomile wena. We baba.
Waza Friday, lamuhla sivala umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Lofisani Thulani Moyo umculo dabuka eLwagweru lapha ke uqhunza ethi originale ephuma kudlalate lakhe licha azale khwatsha ngomnyako zayo elithi Native Romance
aka Toots yilwe lomsebenzi ngi Afropop artist based in Joburg ngenza imusic bayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isigingi samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula music yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne progress ngabika ngaleyo ndlela kunezinto eziningi kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le ethi originale isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini internet. Kuthi kakatandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U 2019 ngikhangele kuzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically banikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlalade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlalade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo obusaziwa ungwezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephuma emaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChief Madliwa. Umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculo nintombi yabelungu. Ngisebenza lo manager wami uXolani Induna yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena ke uthi ku 2018 ubezikhumuzela amakheke wodwa kwezomculo.
Awu 2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona. Angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emsakazweni Joss FM, ingoma iyadlala eSky Metro eZimbabwe, eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho suni, naseKhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngeke nga-interviewa nakhona.
Yonale ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Ndombebelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo 2019.
Kuzoba lengoma engizolishutela yona i video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitshena abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba best view, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi umsakazi yonke le yase South Africa kumele ngingene na kanjani.
I'm ntombazane
bobabili uThutsi nontombi yabelungu bathi nyakubuja munye eZimbabwe sohlangana ozayo siphuma ke enkundleni ngale ekantombi yabelungu ethi mantombazana tshintshani izenzo ngo-2019 Melisol 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedictine Hlapho.
Loge ngumculo oka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop ubona ke bebekhuluma le ntathela izindaba yeStudio 7 uBenedictine Hlapho. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.